amaHebheru isahluko sesihlanu. Ngoba ilo lalo umpriesti omkhulu okhethwa ebantwini umiselwa abantu ezintweni zikaNkulunkulu ukuze anikele izipho lemihlatshelo ngenxa yezono. Angababekezelela abangaziyo labaduhayo lokhu layo ephethwe yibuthakathaka. Ngenxa yalokhu kufanele ukuba njengalokhu enikelela izono zabantu anikelele lezakhe. Kakula muntu ozithathela lesi sikhundla kodwa ubizelwa kuso nguNkulunkulu njengo-Aaron. Ngokunjalo lo Kristu kaziphakamisanga yena aze abe ngumpristi omkhulu kodwa wamiswa yilowo owathi kuye,
wena uyindodana yami lamhla ngikuzele.
Njengokuba esitsho futhi kwenye indawo ukuthi
wena ungumpristi kuze kube nini lanini ngokwendlela kaMelkizedeki.
Ensukwini zokuphila kwakhe uJesu wakhuleka enxusa ngokukhala okukhulu langezinyembezi kuye olamandla okumkhulula ebufeni. Wezwiwa ngenxa yokwesaba kwakhe uNkulunkulu loba eyindodana wafunda ukulalela ngalokhu ahlupheka ngakho. Lapho esephelelisiwe waba ngumthombo wokusiliswa okungapheliyo kibo bonke abamlalelayo, ebizwa nguNkulunkulu ngokuthi ungumpristi omkhulu ngokwendlela kaMelikhizedeki. Silokunenge esingakusho ngalokhu okulukhulu ukulichasisela. Lokhu selaba buthundu enhliziyweni ngoba ngalesi sikhathi beselifanele ukuba ngabafundisi kodwa lisadinga futhi ukuba kube khona olifundisayo iziqalo zezifundiso zelizwi likaNkulunkulu. Lifanele uchago kungesikho ukudla okuqinileyo. Lo odla uchago kakazilutho ngezinto zokulunga ngoba useyingane. Kodwa ukudla okuqinileyo kungokwabo abakhulileyo asebejwayele ukusebenzisa ingqondo zabo, asebelakho ukwahlukanisa okuhle kokubi.